Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zingamajumi amathathu kuNhlangula 2019. Mokeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yedajamuka sesijikile campaign ithi abantu kumele bahlale bakhalele umsebenzi kusasa bezihlalele ezindlini zabo.
The shutdown will start from Monday, the 1st of July 2019 to Friday, the 5th of July 2019.
Ukukhalala umsebenzi lokuhlala ezindlini kuzaqala ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Lokhu kusekelwa ngabanye abantu.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazidalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Amapolisa athi azahlolisisa okuzabe kusenzakala kusasa ngesikhathi abantu bekhalala umsebenzi.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapolisa akhona, amapolisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulo kuthula.
Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana leDR Congo kwelekibhide.
Wonke amaqembu akhangelele ukubana nqobe ikakhulu leZimbabwe likhangelele ukubana linqobe ukuze liphumelele phambili alikaze lifike kuma-knockout stages AFCON.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yedajamuka sesijikile campaign icela abantu bonke eZimbabwe ukuthi bakhalele umsebenzi kusasa ngokuhlala ezindlini zabo. Inhlanganiso le ithi abantu bahlupheka okumangalisayo okwamanje. Umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli wedajamuka sesijikile campaign, uthi bakhangelele ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu.
The shutdown will start from Monday, the 1st of July 2019, to Friday, the 5th of July 2019.
Ukukhalala umsebenzi lokuhlala ezindlini kuzaqala ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Ngesikhathi lezi sikhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa uzakhuluma labantu ngokwenzakala elizweni, ikakhulu ngokugugudeka komnotho.
During this period, we expect President Mnangagwa to address the nation and to do something about the rampaging political crisis and untold economic hardships facing the generality of our people.
Uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho ke sokumele achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
UMongameli Mnangagwa ubhekane lokulandelayo ukuthi achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gibson Mlawuzi.
Mina ngifikela khona lokhu ngifuna imali, imali akula mali, akula msebenzi. Manje singasebenza singaholi kuyabe kuhambelana njani mfowethu?
Ubona ngazani abantu bangahlala ezindlini bazaze babuyele nini emsebenzini?
Yikho lapho uzanzi ukuthi khona bona laba namajaha babona ukuthi khona izinto ziyabheja lapha, bona bayasuda thina siyafa ngendlala la. Ababisi imisebenzi, babisi imali lokudla. Yikho sikufunayo.
Kodwa abantu abayisabi yini ukuthi uhulumende angabethusela?
Abantu abathela option ngoba nxa ulambile kuyafana lokuthi vele usifile kudala. Anjabona. So akuncedi ukuthi uhlale kuphela wesabe, kungcono singene ezitridini.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona ngazani-ke amapholisa lamasosha phuka kasoza angenele abantu abagande ngakhonokho?
Amasosha nxayo enganika i-directive yokuthi agande abantu azagande abantu, kodwa noba bengabagande abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisozibuhambe emasosheni, so babenza into engayisisi.
Singathi-ke kunjani kodwa libhekane lakho khonapho lapho elikhona?
Khona kuvele kunzima, kunzima kukhulumeki.
Imali pho abantu bayithola ngapho ukuthi baphile nsuku zonke?
Akula mali, sosethi abantu badla inhlabathi. kumbini zonke lichabalale izibabu ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lo
izikhulumeli zamapolisa usenior assistant commissioner Paul Nyati uthi bazahlolisisa okuza kwenzakala kusasa
nga kuyikuthi kule izinto esimele sizithele kuZulu sizayenza njalo kathesi njenge Zimbabwe Public Police sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapolisa akhona amapolisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza nxa behamba kulo kuthula
ibandla lezanu-PF lithi kubi okwenziwa inhlanganiso yetajamuka sesijikele campaign omunye wabasula lokhu ngumnumzana Believe Gawule wake wamela ijolojo edalele Senate
kulokho kufiswa kwenziwa ngabantu ngiyakuzwa sibili kodwa-ke yikuthi abantu bona kwesinye isikhathi indlela abasebebone ngayo kodwa-ke mina ngithi kodwa ukubona kwabo mbona ngani ngithanda ukuthi ngahluke mbijana kikho ukuthi hhayi kade ngisithi mina ngabe siyancedisana ukuthi yona lowo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-r t g s into okuqala kulokhu uzwa khonokho ku-anawunswa kusenziwa kuqalisa ukuthi kusebenze kukhanye imali lezi zangaphandle zisiwa amandla lazo ama-rate lana sesiya phansi okutshengisa ukuthi kulokulungisa okuthile kodwa ngingakhohlwanga ukuthi phela ama-austerity measures lana esasikhulunywa nguminister we-finance akade bekhangelele khona uminister we-finance kunye lo minister we-industry uNdlovu bebekhangelele khona ukuthi xa kade sokunje le ntengo yezinto iza kulihla iye phansi mbona ngani sibancedise ekwenzeni khonokho yikho ngikubonayo ukuthi kathesi umumo lo uyazilungisa wona ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono
kodwa abantu bayakhala sibili babagawula bathi-ke intengo yempahla ejiyeneyo isikhuphuke okumangalisayo kambe bakhala nje yize nje kuphela kube kuvele kunjalo
kuliqiniso libuhlungu khonokho esimele silivume futhi ukuthi izinto zikhwelile kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonokho nakhonokho asekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe kungabi labanye ababangcono kulabanye sonke silingane ngemali nale esilayo kungakhathaleli into zike zakhwela izolo kodwa ukukhwela khonokho gibs sikukhangele kwenze nabomo akulanto esingakhwela suku zonke lento ethengwa kulapha lento engadingwa kwenye indawo ekhwezwa suku zonke uvuka kukhweza yiwo kuthenga sithi yiye kuthiwa yisabhotaji sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo
abantu abaningi kubeke kanje babagawule bathi abalaqiniso lokuthi kwenzakalani even labo somabhizimusi bathi ukukhuphula impahla benzela ukuthi phela bazivalele lokho kuthiwa yi-hedging yokuthi nxa kungadubuka phela asale bambe kunye akunjalo baba
yazi kipsi mina ngifuna ukubutshela mhlobo wami ngithe umthuli wakhuluma akekho u-finance minister ongcono lapha ezwenikazi le-Africa ongedlula umthuli Ncube ngoma khangela umthuli Ncube umthuli Ncube uyayazi into ayenzayo ungakhangela yonke into yenale eyenzileyo ukhona kokukhupha kwempahla kade kuyinto yesabhotedi into yenale eyenzileyo kade siyethuse bona abantu kade beganga bona abade senza into zezimali lapha umthuli ukhulumile wathi yena hayi kuzaba buhlungu endleleni lapho esihamba khona lapha kathi kodwa phambili kuzaba ngcono
inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizongxenye yalokhu okwenziwa yitajamuka sesijikile campaign.
Zimbabwe, the voice of America.
Benana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje ngixoxa lomnumzana Ngwenya sekwamukela kuhlelo ubaba Ngwenya
ngiyabonga baba Dusa
ye akusitshela ukuthi ukuyiphi inhlanganiso
mina ngunhlanganiso ebizwa kuthiwa yi-Matisseland Cultural Trust inhlanganiso ekhangele ama-artist aweze-culture
lapho-ke utshoni sibili ezamasiko labe likhangeleni
nxa ungathi uyabhekisisa kathi sizabona ukuthi iindimi zethu kakhulu ngapha ematebeland eziningi ziyalokhu zitshabalala kusenziwa ukuthi mhlawumbe amabhuku engingafundwe ezikolo ngasabhalwa ngeendimi eziqondileyo zenezo njalo kulokuthi ijevele iindimi zenzo kazikhulunywa okuya ngaphi labahlabeleli abafanele behlabelele ngalezo ndimi maybe kabekho kumbe labakhona ngani baleli hloni bayesaba ukuphumela egcekeni so-ke thina njengayo laleli nhlanganiso sizama ukuvuselela ukuthi each and every tribe ekhona kulolu hlangothi lwangakithi lwangapha lwemandebeleni bekwanisa ukuthi bavuselele amasiko abo through ukuhlabela kumbe ukwenza imidlalo njengama-drama kanye lokubhala izingwalo lokunye nje okumayelana namasiko esingakhangela nje into ezinjenge-weaving yamabhasikiti nokubaza okuthize. Kukhona ezinto ezibazwa kumbe ezenziwa ngezandla eziqondana exactly lama-tribes athile kumbe ezenziwa kuphela ngama-tribes athile.
Selenzeni khona manje okutshengisela ukuthi umsebenzi lowo seluqalile?
Mhlaka 26 May kube le cultural expo khonapha koBulawayo, lapho nje besinxuse khona abalobi thize bafike bazo exhibita amabhuku abo nabanye nje abantu abaku-culture abafike bazotshengisa umsebenzi abawenzayo njengemigido, kakhulu saba lemigido lokuhlabelela mhlaka 26 May.
Singathi kodwa nxa likwenza khonokho abantu bathini?
Bayakuzwisisa, bayafisa sibili kakhulu ukuthi ngawe ukuthi buyaqhubekela phambili. Nxa sikhangele nje ama-stakeholders wethu abantu abanjani engathi bangama-interested parties, ama-institutions anjengayi-traditional leadership, izinduna lamasebhuku, bathi bona luhlelo oluqonde kakhulu lolo ngoba yikho abakulwisayo labo ezindaweni ezingaphansi kwabo bezama ukuvuselela amasiko kodwa kusehlula ngoba bakuyananzelele ukuthi intsha ekhona yanamhlanje ivele island daba kakhulu lekhuluma lento zamasiko akithi. Instead, iwaride kakhulu ngokuthatha amasiko akwamanye amazwe njengokuthi ungakhangela khona lapha koBulawayo. Abafana abaningi abancinyane lapha vele bazithandela ukuthi balalele R&B music yabo hip hop okuyinto zase-America khona ngalezo ngasuza lapha kithi eZimbabwe. So kuba lohlupho-ke lokuthi amasiko abe lokhu enyamalala zatshose kumbe le mgcidi ethize iyabe lokhu inyamalala ezongezungela muntu opromota maybe ukuthi idlale kumbe lokuthi abangama-artist akhona abanjani bangabi nenhloni baphume egcekeni bazi-expose ukuze kwanise ukugcinela amasiko.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke insizo yakwethu, kodwa isikhathi sesilokhu mangoye-ke akuvalelise abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu balaleli ngokusilalela namhlanje ku-Studio 7 olivaliswayo yimi uNgwenya. Ngiyathemba ukuthi sizasenza sonkeni ukuze sikwanise ukuqhuba sivuselele amasiko ethu ngoba isizwe siyatshabalana, isizwe singela amasiko siyatshabalana.
Siyambonga kakhulu-ke ubaba uDennis Ngwenya weMatabeleland Cultural Arts Awards Trust ukhona ngale-ke koBulawayo. Silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelise moyeni ngenjabulo umthembo sithemba uKips Dube lilani. Sike sizwe okwamanje esiphathelene labatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike wobe. Namhla kuhlelo silo Carol Lunga ongumlobi osanda ukhisha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi Essential Skills for Highly Successful Youths. UCarol uthe kimi, hayi Mike, ugwalo lolu lule njongo yokuthuthukisa abatsha. Carol Malunga, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi, mina ngiphilile, ngilethemba njalo ukuthi labo abalaleli bayaphila. Namhla kuhlelo sikhangilukuzwa okuningi mayelana logwalo lwakho olusha lolu olungaphansi kwesihloko esithi Essential Skills for Highly Successful Youths. Awungitshela okuningi ngogwalo lwakho, mama.
Okay, ngiyabonga. Ugwalo lolu ngilubhale okwenyanga ezimbalwa ngile nhloso yokuthi ngikhuthaze abatsha ukuthi bazithuthukise enhlelweni ezijeneyo abangabe bezenza, kubalisela ukufunda ezamabhizinisi kumbe emsebenzini lapho abasebenza khona. So ugwalo lolu lukhangele esingathi ngesikhiwa ngama-skills akhuthazwayo kakhulu ukuthi abatsha kumele babe lawo ma befunda emabhizinisini, emsebenzini yabo, lasempilweni yabo. Ayabaphathisa ukuthi baphumelele kukho konke abakwenzayo, njalo bakwazi ukuthi bathatha izinqumo empilweni zabo, bathathe izinqumo ngokuhlakanipha okukhulu.
Uthinta udaba mayelana ngesikhiwa sithi ama-careers angithi. Bengifisa ukuzwa kuwe ukuthi njengoba eningi labasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe bakhona abaningi abafundileyo ngempela kodwa bayakhala besithi imisebenzi, ubona ngani ugwalo lokho lukhangilubasiza na?
Kulesahluko esikhuluma ngalokho esikuthi entrepreneurship. Isahluko esi sikhuthaza abatsha ukuthi bangakhangeli kuphela ukuthi bona bathi bangaqeda ukufunda ema-university, ema-college, bathi bafuna ukuqhatshwa. kabafune ukuthi baqale amabhizimusi angathuthukisa lapho abahlala khona ukusolva bakwanise ukuthi bathole bayenze ibhizimusi esolva a particular problem kulapha abahlala khona.
Ugwalo lwakho luyathinta njalo ngesingisi bathi emotional intelligence. Awuchasisele ngamafishane ukuthi nxa umuntu esethinta udaba olwe emotional intelligence lapho ukhuluma ngani?
Okay, emotional intelligence ikhangela singathi ngama emotions omuntu. Nginike umzekeliso, nxa umuntu esemsebenzini kungenzakala ukuthi kufike abanye asebenza nabo bakhulume okubi ngaye. So emotional intelligence ithi wena kumele ubuhlakaniphile in terms of ama emotions. Kumele ukuthi ukwazi ukubona ukuthi umuntu lo ungathi uhlose ukhona ukuhlosileyo, mhlawumbe umuntu usuke lapha ahlala khona engajabulanga. Ma lowo muntu efika emsebenzini, wena nxa uyi-emotionally intelligent akumelanga ukuthi ulwisane lalowo muntu. I-emotional intelligence ithi zikhangele wena ukuthi ama-emotions akho ngaleso sikhathi athini.
Awungitshele-ke ugwalo lwakho lule njongo yokuthuthukisa abantu abasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe kuphela na?
Hhatshi, lujonge ukuthuthukisa abatsha nje wonke jikelele, ngoba inhlupho lama-skills afunwa ngabatsha kulesi sikhathi esesiphila kiso ese-21st century. Ngama-skills nje afanayo nazwe wonke.
Isikhathi yiso singasavumi, sesifike emaphethelweni ohlelo. Bengicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele uZulu ukuthi nxa befisa ukuthenga ugwalo lwakho kumele bayephi, njalo nxa befisa ukuxoxisana nawo kumele bayephi.
Caroline Mpunga ku-LinkedIn, kumbe bangidinge njalo ku-Facebook ngegama elifanayo, kumbe ngingabanika i-email address yami ethi yona carolyne05@gmail.com. kumbe bangithole ku-WhatsApp, inamba zami zithi 0026876139209.
Hayi, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lethu lwabatsha.
Ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hobe, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Okwamanje-ke sokuyisikhathi sokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Igudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhulumisana lathi njengesizwe seZimbabwe ukuba nxa isizwe siphakathi kwenkinga siphuma njani phakathi kwayo. Nxa sikhangele ilizwi likaNkulunkulu lapha ngikhangele imlando wesibili ichapter nga-7 ivesi nga-14 ngizabala kiyo. Lithi lona iBhayibheli, uba abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba bakhuleke bengidinga bethiya indlela zabo ezimbi, mina ngizakuzwa ngisezulwini ngithethelele izono zabo ngikhulule ilizwe labo. Amehlo ami azavuleka lendlebe zami zizalalela umkhuleko owenziwa kulindawo. Siyakwazi thina ukuthi nxa sikhangela amaviki lawa edlulileyo ilizwe lethu lingene phakathi kwenkinga. Nxa sikhangela ezomnotho, abaningi sebedidene izingqondo ukuba bazakwenza njani. Nxa ungena ezitolo akuthengeki, nxa uphuma usithi ungcono ngiyethela amafutha ezimota akula, nxa usithi uyayenza lokhu kunzima lokhuyana kunzima. Abaningi phakathi kwethu engxenye ngikhuluma kanje abatholanga ukudla. Kodwa sithini nxa kunjalo? Lapha sikhuthaza ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, nxa kunjalo, uNkulunkulu ukhangelele abantu bakhe. Uthi uba abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba. Ngobani kanti abantu bakaNkulunkulu? Kuthi lapho uNkulunkulu ukhangele ibandla. Namhlanje ngikhuluma lebandla lomzimba kaKristu. uNkulunkulu ukhangelele thina ukuthi yithi esilezihluthunela zokukhulula ilizwe ukwenzela ukuthi ezomnotho zibe khona, abantu bakhe badle basuthe, kube la yonke into kusebenzeka kuhle. Sikhulula njani thina njengebandla lezo zomnotho? Lapho yakhuluma uNkulunkulu ekhulumisana lathi uthi into eqhakathekileyo ngomkhuleko. Ikho lapho izwi lakhe lisithi lona, uma abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba bakhuleke bengidina. Ngakho into edingakalayo eqhakathekileyo yikuza phambi kwaNkulunkulu, ibandla lizozithoba limdinge. Singenza onke amacebo kuthiwe hayi lapha iMinister of Finance iyenze kanje, silwe thina sodwa. Abanye bethi hayi ngabe kwenziwe ngalindlela. Kodwa mbona nxa sikhathesi sigabe sesikiso sokudingakala ukuthi ibandla likaKristu lize phambi kwakhe lizithobile, liye kuthi Baba sesizame yonke into, khathesi sokudinga wena ukuthi ungenele elizweni lakithi. Ngoba uthi yena ngezwi lakhe lapho uNkulunkulu kumele kukhulekwe, ngiyabona lapho izwi lakhe lithi njalo kumele abantu bechiye indlela zabo ezimbi. Kuthi ukuthi kuyabe kudingakala ukuphenduka njalo njengelizwe ukuze uNkulunkulu asizwe. Nxa siphenduka izwi lakhe lithi yikho okuvula indlebe zikaNkulunkulu, asiphendule. Sizabona ilizwe lethu lalo kusiba lokuphenduka, le turnaround ikwi-economy yethu, kwezomnotho, abantu bathola ukudla.
Akuyiphethe mfundisi.
Izaphetha ngokuthandaza. Baba, ngegama likaJesu sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe, umoya wakho ingcwele. Siza kuwe sizithobile, siphenduka thina njengelizwe kuzo zonke izono esilazo. Sigezise ngegazi lomntana wakho uJesu, usithethelele njalo uphilise ilizwe lethu. Kube lokudla, kube lokusuthe ebantwini bakho, ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo, siyahlangana lawe ke ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana namhla leDemocratic Republic of Congo kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe kumele linqobe emdlalweni lo ukwenzela ukuthi liqhubekele phambili kumncintiswano weAFCON. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo.
Wonke amaqembu akhangelele ukubana nqobe, ikakhulu leZimbabwe likhangelele ukubana linqobe ukuze liphumelele phambili alikaze lifike kuma-knockout stages e-AFCON. So kuqakathekile ukubana benqobe ukuze bebe lethuba elihle lokukwenza lokho.
Nxa ukuthi linganqobanga iqembu kuyahamba njani? Njalo le-DRC lalo linganqoba, kuyabe sokume njani khonapho kwengalani ye-group A le?
Siyananzelela ukubana amaqembu amabili emagroupini lawa akhona angu-6 ayaphumelela ukubana ephambili, kube sokusithi lamanye amaqembu amane azaqeda kakuhle ku-position 3 lawa hamba phambili. Kungakho iqembu leZimbabwe likhangelele khonokho ukuthi mhlawumbe lingaqeda lingu-number 2 ma linganqoba iqembu le-DRC, kuye kuthi iqembu le-Egypt linqobe iqembu le-Uganda. Kodwa iqembu le-Uganda ma lingathola i-point ku-Egypt, iZimbabwe yabe isikhangelele ukubana yona ke iqede ingamanye amaqembu lawa amane abeqede ekakuhle ku-number 3. Kungakho-ke kuqakathekile ukubana iZimbabwe ihambe nje isiyazidingela ukubana inqobe idinge i-3 points ukuze iqede ile 4 points iyabe isile thuba elihle. Sokuyakuyeka ngokuthi kwamanye ama-group kuyabe kuhambe kanjani.
ubona ngazani kodwa kuyaphuma njani kunapha nxa ungatshaya lokho kuthiwa ibhula sangoma?
Kufana nje iqembu leZimbabwe lona liyangisukusidanisa, kodwa namhlanje ngibone ngathi lizanqoba ngethu kaqansi eqandeni. Iqembu leli eleDRC sesike salitshaya kuma-qualifiers sabuya sadrowa lalo. Kungakho-ke ngikhangele kubana namhlanje iqembu leZimbabwe linqobe nge-2-0.
Umuzwethu Hadebe ingcwedi kwezemidlalo sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde sabuza abantu umbuzo lo ukuthi kambe iqembu elizaphumelela yiliphi kumncintiswano lo. Lokhu-ke sikuphanyeke kuFacebook ku-VOA Ndebele, kuzobuya le-VOA Studio 7. So-ke siyabona-ke uPatrick Sithole uthe Zimbabwe 1, DRC 1. Kuzobuya-ke uHumphrey Tsopotsa uthi Zimbabwe 0, DRC 2. URay Sithole uthi Zimbabwe 3, DRC 1. Wilson Anthony Kamosha uthi Zimbabwe 1, DRC 2. Then kuzobuya-ke uMshayi Photos uthi Zim 2, DRC 2. Kuzobuya-ke uDave Man uthi mina ngisuze ngibukele ngoba angilamlilo kagetsi, bacitshile abantu bezisa, so-ke kangisuze ngilibone-ke ibhola leli. Kuzobuya-ke sibona abanye ukuthi bathini. UMusa Mazibuko uthi into zeZimbabwe kungani angihambelani lazo nxasokubuya zenguqu, kusihlala sikhala kuphela ongapheliyo. UMsunduzwa Ndlovu la uyakhuluma lapho uthi mina lingangixoqela abantu bakithi iZimbabwe, lingangixolela abantu bakithi iZimbabwe izawina or izadliwa, kimi akutsho lutho lokho, ngithola kancane. Kuzobuya ke uMartin Nzira Mati uthi Warriors zithembile phela ukuthi lilithele emambuleni. UFortune Mpofu uthi sifuna ukwazi ngemali entsha yeZimbabwe atshe zomdlalo lezi babadube. Kuzobuya ke uLungile Lungi Dube uthi liphuma kuphi, kuyiphi channel, singena kuyiphi decoder ukuthi sibone umdlalo lowo. Uvusa Umuzi Tom Sibanda uthi okay, siyabonga kakhulu kodwa ngikwazi ukuthi kuyaphuma njani. Unqobiza Gwalagwala uthi bengawina ngo-1 kumbe ngo-2 bangaqhubekela phambili, asoze baqhubekele phambili, kodwa bangahlohla 3 balakho ukuthi baqhubekele phambili. Kuzobuya uDN Mziki uthi asavelelwa abantu benkosi. Siyabona ke lo msongelo machobana uthi ya asazi ukuthi kuyahamba njani. So kunjalo ke Zimbabwe. Ngayihlukani ngothi sike sikhangele ngamafutshane indaba ebesikhokhela namhlanje. Inhlanganiso yedajamu kasesijikile campaign ithi abantu kumele bakhalale umsebenzi kusasa, bazihlalele ezindlini. Amapolisa athembisa ukuthi azahlolisisa okuzabe kusenzakala kusasa ngesikhathi abantu bekhalala umsebenzi. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana namhlanje lele Democratic Republic of Congo kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.